Ngiyabonga dadewethu, ibandla lemthwakazo Republic Party liphakathi ngohlelo engathi kuluhlelo olungajwayelekanga kupolitiki yelizwe leZimbabwe, ipolitiki ephathelene lokuthi sifundisa abantu bakithi ngobuzwe babo ukuthi umthwakazi kulilizwe elizimele lodwa from iZimbabwe. Kungokunjalo sibafundisa ukuthi okwenza sibe phakathi kwalolu hlupho njengabantu bakomthwakazi ukuthi asikatholi usibuso wethu onguye esingathi mase simtholile abantu bakithi bazakhululeka labo babhenefithe elizweni labo. Yikho-ke ngithi mina olwethu uhlelo kakhesi aluqukethe kumba luphathelenanga lamavoti kuphela, i-self determination ukuthi abantu bakomthwakazi balilizwe njalo elahlanganiswa lelizwe leMashonaland ngo-1923 ngamakhiwa okungela sivumelwano phakathi kwabantu besintwini labantu besishoneni. Kwazothi ngo-1980 iBritain layo yabuya yasihlanganisa leZimbabwe, singathandanga ukuthi kube njalo. Kungakho-ke ngisithi ethu indima iyendlula ukhetho lolabantu abahlala belukhangele usananzela ukuthi iZimbabwe ibiphi vota kusukisela ngo-1980 kuzofika namhlanje, kodwa abantu emathweland abakabhenefithi kumba abakasizakali ngama-elections wonke abekhona elizweni leZimbabwe for the past 41 years.
Elingathi yizo ingxaki elidibana lazo yiziphi?
Amabandla aopozayo anjengathi imthwakazi Republic Party lamanye amabandla, iZANU-PF iwenzela kube nzima kakhulu ukuthi bakhankase bangene ebantwini. Isikhathi esiningi bafika nge-COVID-19 kodwa sibabona bona besenza izinhlelo zabo. Uhulumende lowo esibopha ngezikhathi eziningi itholakala esibopha esithi singabantu abangalandeli izinqumo. Usananzelela ukuthi ikhesi yamalunga ethu angu-9 ahlala 2 months ekani bebotshwe ngo-March iyaqhubeka iya phambili, kanti amanye amalunga ethu aqhubeka ebotshwa kwesinye isikhathi ebotshelwa indaba ze-lockdown ezokwenza lama-mask lakho konke okunye. Sikhuluma kuzofika namhlanje ngomuntu ofunakalayo ebandleni leZANU-PF, ngifunwa ngamapholisa ukuthi ngize ngingazi lokuthi bangifunelani. Kanti ngakwenye icele futhi ibandla lethu liyenza ama-inroads amakhulu endaweni eziningi. Sinanzelela ukuthi iPlumtree ngale kubo bulilima abantu sebesijabulela kakhulu, sesiphakeme. Kuyatshengisa ukuthi silibandla elikhulayo njalo silibandla eselithenjwe ngabantu bakomthwakazi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngamakhalanga, ngabesitongeni, ngabesivendeni, wonke umuntu sephakama ukuthi nanti ibandla labantu. Sesibonile futhi khonale kubo Migrants, sesisupport enkulu kubo Silobela, kubo Lower Gwelu, abantu kubo Njombe bayaphakama, baphakamela ibandla labo. Kanti la kusendaleni siyabo Bhinga, sesibone abantu bephakama futhi besiza bezojoyina ibandla labo, okuyinto esesibonisa ukuthi hayi, abantu sebethethe ithemba labo banika imthwakazi Republic Party, ngoba bebonisa ukuthi ibandla elinjengeZANU-PF lebandla le-MDC abasabathembi, ngoba la mabandla omabili aze ukuzophuca abantu bakomthwakazi, abathathele ama-resources abo, angabenzi nje abantu abangifanele ukuthi ngabe lawo bayingxenye yeZimbabwe. Yona iZANU-PF le-MDC nxa bekhangela abantu besiNdebeleni babona abantu bokusetshenziswa nje ukuthi kungadlula ukhetho bese bebadamba, siphile nje njengama-second class citizens ezweni lethu.
Lingathi uxhaso elilalo elizweni luningi yini? Siyayisibone olunye ebulenjini. Ngabantu abavotayo yini lawo?
Imthwakazi Republic Party emkhonweni wemathiweleni leMidlands, ngathi mina kathesi iyalida kuma-political parties wonke akhona eZimbabwe, ukugoqela yona iZANU le-MDC. Imthwakazi Republic Party ihamba phambili. Umahluko esiwulethayo phakathi kwabantu bakomthwakazi ongalethwa ngamanye amabandla yikuthi silibandla kuphela elikhuluma ngoku-empower abantu bakithi politically, liba-empowe kwezomnotho. Uzolanzelela ukuthi iMashonaland leMidlands kuyindawo enothe kakhulu kwezenjiwayo, esingathi igolide lama-minerals wonke ongacabanga, ama-tourist attraction centers lakho konke. Kodwa lo mnotho awudliwa ngabantu bakomthwakazi, udliwa ngabantu beMashonaland kumbe ngithi abeZimbabwe. Silibandla eseliphume edandalazi lama egcekeni, lafundisa abantu ukuthi hayi, kusamele siphakame sizibuse ezabelweni zethu, umnotho wethu udliwe yithi thina abanikazi bawo. Sinanzelela ukuthi 60% of ama-resources aphethe ilizwe leZimbabwe wonke avela emkhonweni wemathiwele endemigenzi. Kungakho-ke abantu sebeqalisile ukusizwisisa, sebeqalisile ukusukuma beme lathi besilandele, ngoba bebona ukuthi silibandla elingalandanga ukuzopolitika, kodwa silibandla elibuye ukuzobakhulula phakathi kwalolu cuku abaphakathi kwalo. Okwedlula iminyaka engu-41 ilizwe leZimbabwe kuthiwa liyavusa, thina ngapha emkhonweni emaNdebeleni singabantu abasancindezelekile kakhulu.